Kuhlandla eliphathelane lezomnotho namhlanje siphatha udaba lokudula kwezinto, ukusilela kwemali emabhanga kanye lokukhuphuka kwembadalo yesikolo. Ukutshabalala komnotho weZimbabwe kuyaqhubeka njalo iningi lithi akulampawu ezikhomba ukuthi kukhona okungaba kusenziwa nguhulumende okungawulungisisa. Imali ilokhu ingatholakali lanxa ibhanga elikhulu lelizwe lazise kumaviki asanda kwedlula ukuthi lifake imali engange-$20 million emkambo wemali. Abasebenza emabhanga abakhulume le-Studio 7 baveze ukuthi akulabuvelo obalethwa yile mali ngoba umuntu ngamunye elokhu evunyelwa ukuthatha i-$300 kuphela ebhanga ngeviki. Bathi lokhu kuzadala ukuthi abazali abalabantwana abafundayo bengenelisi ukuthola imali eneleyo ekuvulweni kwezikolo ngeviki ezayo ngoba izikolo eziningi sezikhuphule imbadalo ikakhulu ezemfundo yaphezulu lamanyuvesi. Ezinye izikolo ze-primary leze-secondary lazo zikhwezile imbadalo kodwa uhulumende uthi usacwayisisa ukuthi iziphi azazivumela. Intengo yamayunifomu lezinye indingeko zabafundi layo ibikwa ikhwele okumangalisayo. Ukansila wakoBulawayo umnumzana Mlandu Ncube uthi abafundi abaningi balakho ukwehluleka ukuya esikolo ngenxa yendleko ephezulu.
Nokuthi abantwana bazavuyela njani esikolo akula muntu okwazi ngoba sikhuluma nje isikolo esingabe singani sikhiphile nese-$500 something kodwa akekho efonayo leyo mali. Lo mntwana kumele ashe abe le-uniform abe lamabhuku. Lapho sikhuluma from u-grade 0 lo owabakhona. Solo into azibamelanga kuhle abazali edolobheni.
Udubo lokusilela kwempuphu elizweni lalo luyadlondlobala lanxa nje uhulumende esithi kulomumbu awuthenge phandle kwelizwe. Ukansila Ncube uthi kobulawayo impupho isitholakala kuphela emkambo wensitha lapho ebiza khona imali ephezulu.
Ngawuyitholile suyithole esitaradeni and esitaradeni baya befuna i-cash yona ma-RTGS lawo. Akula ngitho lo muntu oyedwa eZimbabwe oyibambayo le i-cash abantu imali sezikuma eco-cash. So ngawusuyithenga nge-eco-cash siyinkalakatha yemali nxabethe bakuzwela bakuthengisela nge-eco-cash kodwa bona bavele bafuna i-cash.
Amazwi kaKansela Ncube agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Impupho kayikho ayitholakali, itholakala emgwaqweni emakhoneni la esithi thina okungatholakali emkambo omnyama. Kulapho othola khona impupho emhlobonhlobo itholakala ezitolo kakula mpupho. Uzakhumbula ukuthi impupho ibikhona inhlobo yonke, uhulumende wayidunga nje into ekade ingahluphi.
Njengokansila Uncube ukhale njalo ngendleko yabantwana besikolo esithi abaningi balakho ukwehluleka ukuqhubeka ngemfundo yabo lonyaka.
Asoze benelisa ukuthi abantwana bahambe ngokuba kumanje bayehluleka vele ukubahambisa ezikolo ngendlela usekudila ngakhona. Ukhuluma ngemali enkulu kakhulu entela ibhadalwa khathesi ukuthi lanxa ingakhwelanga asoze yenelisike ukuthi ibhadale yona leyo mali. Kanti-ke futhi njengoba usitsho isikolo kakuso school fees kuphela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usolwe ngabaningi ngeviki edluleyo phezu kwamazwi akhe ukuthi uZulu kumele adle imbhida kuphela nxa inyama imdulela. Uphinde walandula njalo ukuthi indleko yesikolo ikhwelile lanxa lokhu kuliqiniso. Abanye bathi lokhu kuveza uMnangagwa njengomuntu ongelandaba lokuhlupheka kwabantu lanxa nje ethe uhulumende wakhe usebenza gadalala ukulungisisa umnotho kumbiko wakhe wekhisimusi. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngodaba lokusilela kwemali emabhanga lesimo somnotho ngoba uloge ekukhefu.